Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili la nhlanu kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi sishiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathisekusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemetheka ukuthi umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Singaselakho konke lokhu besilakho, sesidinga ngathesi ama-records. Asikwazi ukuthi manje uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu besilakho? Nxa futhi siyakudinga lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngalo.
Abathi intwa ngumbhuqazwe wekukurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa yilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi amachibi achiywa yilelizulu engabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana nalo mkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Elophi Sibanda.
Je, umkhuhlane ohluphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi kushiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela amachibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile, sekusebusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemetheka ukuthi umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu. Kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eBinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt naleyo esuke eHarare, sesisegwedi sinizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akuthi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
kunzima ukuthi ngitsho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe-Ministry of Health. But imbiko engizwayo ukuthi ye iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka, izizathu zakhona ziningi, but okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda, kuyanceda. Kuyakhangela nje, into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asikho ukuthi lo nyaka kungcono kula last year. Lonyaka okungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyanele ingayifuna ukubahlasela, yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi, ekuma-provincial hospital, ama-district hospital. Ukwenzela ukuthi idaba lakhona nxa lukhona, ikuzivikela. Ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyasipreya. Itaspray ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe, lo muzi wakhe, abangeza bebe le nithi yokuspraya ezindlini. Njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspraya sesendlini. Lesi sikhathi esamanzi layo yiso esinganisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi wezempilakahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho samabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathi bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo owenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube lobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi eGwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakiwe bhetsa inkomo zazilana uboya kodwa linotho yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhukazi wekukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babenezinkomo eziningi.
Baba umuntu weyinkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilakho saphendulwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilakho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi mende ngohulumente uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke kuzasilakho nxa futhi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-ami eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo yilabantwana abaza kufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana selokwakibo. Mina vele isibongo salwane umuntu lakibo vele kazange azangitshele babengachazi lokuthi bahlala ngaphi wayengubani wayenjani ngizakhuluma ngithini njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngqabutho Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolabe commission ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni kati umayenza vele yena ngubani omayenza lingadinga amanye iziphepha leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi kati kungani lokhu libhoda ndawonye okuthiwe linyathele izithunzi.
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzilethi Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChambakwa leDumbuchena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini sizwe ukuthi siyangani ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama-report amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
Unkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazi wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After sokuinvestigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ngubhosi or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers im lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limbophe ayefele ejele kumbe ayedibikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizi Kuncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduzulu eZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumtshena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphathamandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister, application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna silokusimelela.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kohlwa uhlelo le Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona kwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. usithumelane i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpelasonto ngoba kula kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMoslem edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempelasonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMuseveni ungumbusi omubi. UMuseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Kaule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi le-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthi abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye. Kodwa ke asikhangeleni phela lapha sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Ngingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje hayi abanye bakhona ababengaqhedakali. Kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalethi langa kuswelakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwe kazi amanye amazwe eku-Afrika. Ensenzeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengorhulumente weZANU-PF.
Uyoweri Museveni usuke eZimbabwe kathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Africa lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uJohn Mseveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe, ngoba phela uJohn Mseveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uJohn Mseveni uselabangane abalutshwane, ngakho akalato enhle angasilethela yena noma angasinceda ngayo, uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo, uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma konoko, kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalesi ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto vele ziguquke nje ngelanga linye, kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uJohn Mseveni ongamiva ayita namhlanje eSouth Africa khona ngayo mbijana njenge-Afrika siyasalela sile muva, kodwa-ke siyabeloku sikhamba mbijana sokusihamba mbijana sikhona singathe sipenda nje sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa baba ugaga lodubo olukhona ngalokuthi i-Uganda ela business zayiletha kwale Zimbabwe, udubo olukhona ngokuthi i-Zimbabwe International State Fair kayilani lokuthi sizame ukunceda upresident uJohn Mseveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe la ngamafitshane baba ugawula.
Mthetha ngisithi-ke dokotela Sanda, asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Africa singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxe ndawonye lodokotela Nkululeko Sibanda we-MDC.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Uhulumende weLebhilitane isesidla amalangabi evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitsha amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. UMnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics ukuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abangifakela yona la myself victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulama Zimbabwean 2500 omele bebiselwe ekhaya baphongkuhudula kuphela abangenisa kona apa wangeni semuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Uzibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundiza mchina.
So sithe sifike Harare bahehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe Harare. Kwahle kwaba baseqeda lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa kumele nge toilet kumele mphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye manje ebusuku. Kuyaba ngasela muntu abantu abasebenza lapho babengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unzima madoda, kodwa hayi uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Nariane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe. Hayi bakithi, hayi akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokuxabana nomama omntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embokisa ngayesele aphuma lapho ngasebefikini banthathele i-status sami kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi baya phambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangenamaphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangenamaphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Isitakwa ngihlutshwa nje yigoma, ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi besiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EliZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.